So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-1 Mphalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo esolwe ngabanene.
They charge is motor lezi ma high value cars kodwa zinkulu sithibona hayi njengoba abantu kodwa sebabanika sebetshengisa ukuthi balezimali kabanceda abanye njalo.
Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwe-budget lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu.
Right now abantu bethu bezibaphizulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe loku-addressa ke.
Izakhamizi zegulati esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo ukubalisa ukuswela amagagasi abomakhale khukhwini.
Akula foni ngoba sigulela sinjani simele sike entabeni ebusuku phakathi kobusuku umuntu abangisamthatha aphi uzimoyakhulu asinyoka ezilapha imamba zodwa ba amapimbambali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyomnyaka ozayo esolwe ngabanengi. Uncube uthe ukukhweza imithelo yabathiwa balemali enengi akwenzileyo kuzabangela ukuba uhulumende athole imali yokwakha imigwaqo lezinye inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu. Uncube uvume ukuthi nxa izulu lingananga kuhle njengalokho okuthiwa ngabezomkhathi impilo kaZulu iza kuba lukhuni. Ake sizwe uNcube exoxa lentatheli zindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu izolo eseHarare ngemva kokwethula ibudget yakhe edalele eParliamente.
Kumele khona iyavela ngani? Kayivele khonapho kulaba abangcono kulabanye.
Amanye amatheksi aliwafakileyo kulaba abantu asingathi balemali angani balemali mbijana yiwaphi?
Like wealth tax injalo yise charge is motor lezi ma high value cars motor ezinkulu sithibona hayi njengoba abantu kodwa sebabanika sebetshengisile ukuthi balezimali kabanceda abanye njalo babhadele okuthe thuthu ukuthi sithathe ise charge lena sifake kwezinye indawo.
Lo ke ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Lokhe sikudabalunye ibandla le-CCC lithi uluhlu lwe-budget lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Leli bandla lithi lizethula ngokujulileyo lamuhla imbono yalo nge-budget le. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngiyabonga kakhulu yesiza addressa ke imidiya mayelana ke le budget ephume namhlanje to give our response a comprehensive sikhuluma ngalokho esibesikukhangelela ukubana kuphume ku budget njalo lolokho sibona ngani kufanele kulungiswe okuhlanganisela ungakhangela indaba ye overtaxation. IZimbabwe kathesi is one of the overtaxed countries phezu kwe 2% tax. Umthuli Ncube the Minister of Finance use proposal njalo ukubana kube le wealth task tax le ezabe ithatha imali kubantu bonke ke abaona izindlu esinto esibona ngani ke iyinkinga. Ungakhangela indaba kokusinyisa kwentengo kwemali zoku-apply ama-passport le mali ke kuma-target. Imoto encane yayibhadala $2 ku-target kathesi ke sofanele ibhadale $5. So that review which is more than 150% iyinkinga ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi iZimbabwe kathe si-centralize into eziningi zitholakala eHarare. So ungafuna ukusuka eGwanda nje usiyafika eHarare kufanele ube le budget yama-target $30. So konke lokhu ke kuyinto esibona ngani ke kuyinkinga ngenxa yokuthi we have to look at the context yemumo wesimo sethu somkhono wethu. indaba yesikwerede selizwe sibona ngani ke ngezi zinto bafanele zikhangele kube le solution engcono, hayi khona isolution yokuthi ke sibe silokhe sithatha imali kuma taxpayers. Ikakhulu indaba yesikwerede sethu savela sona ngesikhathi sakumgabe lalesi esinye esayinheritwa yiZimbabwe ke after independence. So konke lokhu ngezinto esiza kukhipha sibona ngani bokufanele kulungisiswe njalo kulezinto eziningi ezijiwe ku-budget statement esizazikhuluma ukubana siyazisuzulu mayelana lalokho esibona ngani kufanele kulungisiswe ngendlela ke i-budget. Indaba ye-currency is another issue. Microeconomic framework yenye indaba esibona ngani kufanele ikhangelwe ubana umkhono wethu stabilize. Le ndaba yokubana intengo zingayiphezulu ngenxa yokuthi lizabona ukubana i-rate kusasa izabe iyinkinga, lizabona ukubana izinto ziyaqasa ukuswelakala. Right now abantu bethu beZimbabwe izulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe.
Lo ke ngumnumzana Gift Ostalo seseziva umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CEC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje uZulu uhlabe umkhosi nge-budget ngoba umphathi ntambo wezemali uNcube ethe imbadalo ye-passport isiza khuphuka isuka kukhulu lamadola elilodwa lamachumi amabili $120 lisiya kumakhulu amabili $200. Okunye okusolwe nguZulu yikwethula lolu luhlu ngedola leZimbabwe khona kusazakala ukuthi imali esisetshenziswa elizweni lidola leMelika. UNcube uphinde wakhweza imbadalo yemithelo yentuba zomgwaqo ama-toll gates. Imota ezincane sezibhadala amadola amahlanu ngantuba yinye. Ukusuka koBulawayo siya eHarare umuntu sekuzamele aphathe amadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu $25 ngoba kulama toll gates amahlanu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Enxa sikhangela i-budget le ekhitshwe nguprofessor uMthuli Ncube weze-economy sibona ukuthi i-budget iqakathekise kakhulu as a Minister of Primary and Secondary Education yiyo ethole i-highest allocation kwalandela-ke i-health and child care ekhangele ngezabantwana. Kwasokusithi-ke ezokulima lezomhlabathi yizo ezilandelileyo laphana ziku-4 million nxa sikhangela uluhlu lwezebhujethi kube sokulandela-ke lezinye kade zilandelana njalo. Okunye njalo esikunanzelelayo ngale ibhajethi ukuthi kube khona ezinye izinto ezitheza introduce mbezitheza zabekwa. Uzananzelela ukuthi umuntu olendlu ele value ye more than 100,000 kathesa za tax ay 1% ukuthiwa izancedisa ukuthuthukisa infrastructure emadolobheni. Kube sokusithi izisebenzi zikahulumende lazo imali yazo lezanzi ithole nge-COVID isiza transfer wambe singathi sizaguqulwa ibe yi-salary. So ngezinye izinto ezithe zaba khona laphana kube sokusithi kama toll gates asezakhwela imithelo yakhona laphana isuka kubo $2 isiya kubo $4 kubo $5 kusiya ngokuthi imoto inganani iyafika la kuma $10. So ngezinye inguquko ezithe zaba khona le mali yama-passport izakhwela iye phezulu kube sokusithi lale imali yokuregister izimota nxa utshintsha imota mbi imota yakho nxa intsha SCVR laphana kuzakhwela kususela mhla ka 1 January. So ngokunye okuthe kwaba khona kubhajethi epresentiweyo.
Manje nxa ukhangele ibhajethi le ikakhulu indleko zakhona ukuthi siyabona i-Ministry of Defence ingani ithole imali ethe xaxa njalo kulenye imali ehanjiswe ku-Office of the President eningi kakhulu. Ubona ungani kwabiwe kahle yini ikakhulu nxa sikhangela ama-ministries kumbe ingatsha zikahulumende ezimele zithole imali zona zikhanya zingayitholanga kahle. Ukubona njani wena lo?
Okunye esikunanzelelayo ukuthi ingatsha zezomvikela yizo ezisuke zathatha enye imali eningi nxa sikhompeya lokuthi amanye ama-department athole njani. Ungakhangela i-Ministry of Defence, ukhangela i-Ministry of Home Affairs, ukhangela i-Ministry of besingathi i-ofisi kamongameli, ungazihlanganisa zonke zombili zona ziyana ziyathola imali eningi sibili. okutshengisela ukuthi ziyaqhakathekiswa elizweni. Abantu bebekhangela ukuthi mhlawumbe imali eningi singangena kwezinye izingatsha ezigoqela ukuthi kwengezelelwe mhlawumbe kweze-health ukuze sifike lathi kuleso sivumelwano ekwenzela ukuthi eze-health zithole imali eningi. Kube sokusithi-ke ezinye iingatsha kade zikhangela zingathola imali mhlawumbe ezigoqele zokuholisa izisebenzi kahulumende zitholile lazo nje imadlanyana, kodwa nxa usuzikhompyutha lezi ezintathu engeziqamuleyo phezulu hayi imali yazingaphansi. Konke khonkanaka kuveza ukuthi elizweni leZimbabwe ezomvikela ziyaqakathekiswa. Yikubona ukuthi yizwe ezithola iingatsha eziningi kakhulu, yize zithola imali eningi kakhulu nxa ukhompyutha lezi iingatsha. Kube sokusenza ukuthi abantu bagcine besithi mhlawumbe ngabe lezo zimali zifakwe ebantwaneni besikolo, zafakwa-ke lakwezempilakahle mhlawumbe bekungaba ngcono. Imigwaqo layo siyakwazi ukuthi elizweni lakithi emningi ifile, abantu bebekhaya ukuthi mhlawumbe i-infrastructure, i-transport infrastructure layo ingathola imali ethe xaxa. Kube sokusithi-ke lamanzi, siyakwazi ukuthi amanzi emadolobheni amane ngahlupha, bekukhangela ukuthi mhlawumbe bekungafakwa izimali eziningi kwenzela ukuthi kuncedise emanzini khonaphana.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zeGuladi esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimoto ezithwala uZulu. Zithi njalo ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhala ekhukhwini ama-cellphone, kumele zikhwele intaba kumbe ziye lapho okuphakeme khona, zidinga amagagasi. U-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMatobo.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana Jay Mkandla uthe eGuladi akulalutho.
Akudevelop so ngoba asithi kathesi imigwaqo ifile, iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba kebe kufuna ukudevelop kulezi khali okumele zivele zilungise imigwaqo, kodwa konke akasidibani lakho.
Imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Idrede ko mabikwe. Tiswa angkapeki la, lalokho kungadli kozonto kuyakufanana nakhona kwelo ncedo lisincedisa bakithi. Siyalutho la, akula foni. Ngoba sigulela sinjani, simele sike entabeni ebusuku phakathi kobusuku umuntu akangisamthatha aphi onezimoto. Akula. Asinyoke ezilapha imamba zoda baba, amapimpa mbali.
Olunye ukudubona uhlupha kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhalekhukhwini awabambi kuhle. Okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo, ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp. Izakhamizi zithi ukuze zisebenzise omakhalekhukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagazi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangu umnumzana Elvis Moyo.
Ngako sokubule minonakalo yabe isikhona ezigabeni siyehluleka ukuthi sithintane just because ngoba sila network. Ukuze ube le-network sokumele ukhwela intaba ukuze ithola i-network. Then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country ngoba labana abanye babe besitshela ukuthi kathi sesisizwe ngapho sokuthiwa sokuthe, kodwa thina sebe singakwazi just because ngoba asila network.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skhosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani yabo makhalekhukhwini, kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Then nxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address ethawa asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho ke siyacela kulandelelwe sibili ngoba yikho ukusubscribe. Singaze sitshiye kunjalo nxa ungazange kubatshele ukuthi hayi thina sibaningi. Sesizamele ukuthi i-information le physical sibe layo. Sizama ukudinga ama-subscribers siwa over 9,000 abantu abalapha abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcinhlalo wekhansile eMatopo njalo engukhansila kawa 22 umnumzana Tobias Wanda uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Imigwaqo yethu phose yonke ihlile, imigwaqo yethu yonke siyazama njengekhansili ukuthi imigwaqo siyilungise. Njengobani uyakwazi eminye imigwaqo ye-ministry, eminye ngeroads, eminye ngeyani, kodwa phose le ethu yekhansili siyazama.
Istudio 7 qhumana njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini ye-Net One, umnumzana Christopher Mutshetshemera, yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale eGulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana lehlobo labangani kalula, futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-internet.
Ngizaba lequla lami likhangele indawo le, ngibone kule mizamo bani eyenziwayo kule ndawo, ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni. Ngizacela iqula lami eliyabe lisemathebheleleni
abe iConnect labo bathembisa okufanayo. Nangumanjinela wali company umnumzana Thawona Jakajira.
Let me fix that one for you. I will fix it for you, definitely. But I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there.
Izakhamizi zithi imatopo ngesinye seziqindi esabelenze emaNdebeleni ezisale emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Ihimele Studio 7 kuseGulathi amatopo, Matabeleland South Province, ikamera mngeza Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele ekusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexuthe umsebenzi umsekeli kamphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Roy Bila. Umbiko wethulwe umabhalane wehofisi kamongameli umnumzana Martin Rushwaya kawethulanga izizathu zokuxotshwa kukaBila, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abesilisa abaningi sebesiya bika emapholiseni indaba zokuhlukuluzwa ngabomkabo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Manje sengidedela imuva ngelithiya izandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi baka Studio 7 isigabade lo khulumayo, ngiyacela basakazi ukuthi bakithi abantu ama audio engabe imade, ama audio engabe imade kwenzela ukuthi labanye labo kutholakala wabo lawafundwe. Lenhlamba bakithi, inhlamba abantu siyathukana, kukanti ke lapha kumele silethe imbono yethu. Kubalekile ukuthi silethe imbono, kambe ufuna omunye ngawuthatha lo mbono usebenzise ukuthukana ukuthukana kakulunganga bakithi. Siyacela ama audio lawo engabe imade ukuze la abanye la wafunde.
Ninjani Studio 7? Mina nje ngifuna ukukhuluma noGawule straight ukuthi awugawule. Yazi izinto ozikhulumayo ezingananqondo. I wonder abantwana bakho uma bedlalele bathini, ngoba uthi wena indlala ibhoyile ngapho echolotsho, uthi nilinde nimangele ama organization la, ama charity organization engaveli azosiza njengasem nyakeni. Uyakhohlwa futhi Gawule ukuthi angithi yini beniphasisa lo mthetho ukuthi kuthiwa awasafuneki ama non-governmental organization. Angithi izalo ushilo kanjalo Mnangagwa ushilo ukuthi akasawafuna ama-organization, kufuze kungangasavunyelwa kuphasisa umthetho ukuthi angasavunyelwa. Awuzizwa ma ukhuluma nje uthutha okunye nimani ukhulume nje, or usuke usetshwaleni or usuke use angazi ukuthi usuke ukuphi ukhuluma lezo zinto. Uhluleka ukusebenzisa ingqondo nje ukuthi ucabange ukuthi konje isimo nina abantu bezalo sibeke kuphi singamaZimbabwe. Uthi wena ama charity organization, ama non-governmental organization nipasise umthetho nabo Mnangagwa nini ukuthi anisawafuni, kufuze avalwa benwe abotshwe ama non-governmental organization. Ukhuluma ngamaphi manje ofuna azolisisa?
Studio 7 makhithitha la mthi makhithitha kathi ezweni lethu kubulawelana abantu, kanti bayenzeni abantu bebulawa? Zolo lokho bekubulawa abantu, namhlanje futhi kubulawa abantu, 1980 kubulawa abantu, benzeni abantu ezweni? Hayi, man. He told you that to kill his hand, to put his hand to kill, and his hand to open the whole man. I see four letters, I see Tandy Jalap, but it is.
Then Ganadel, Havasarazi, Pundana Zonke Zontava. La Panavantava Tipona, E Triple C, I sang an E Triple C sang. The thing is, Isan Vela in Tia Patazokis, come up with the people. Wong, pretty well, Pagama, Vicenzan, what the heck with Babulaliza. Only Lavandres Mavis, Paramelin, Nina Funupaya Locham, Samsa Gulantaza, yes, Lelia Liza, so long tat a pain, and one day Lunga, and Kazan a pain, the tat of Critique Igas. If pain I seven, says Mab, or within Nantuza, sign of Pansi, which are Mizalo, Nanga Govesa, and Elan, SSU, Koshuan, Paramandi, Padestrati, Conaliza, Busalila Liz, I would till Nanfunu to Tua, which are Missa E, Mela Pagamami Pam, Pambugava, which are Missa Paramelani, Emelani, Kosku, Uzolfera Likun, I would tell you to wear Paramoya Bufai, Domantova, Kesala, and Logan Pachi, the Mazwe, Pagaman, even Tresma.
Yes, let's say one in January, Studio 7. I'm a candidate, La Triple C, Maguve, Gutica, and Genanga. One man would have to them a 40, total. They'll have to them a 40, Mova, then to a season down, a 7 Zeli, like a man, a good village, a Google person, a good and a PF, and a PF, and a person keeper. Movies and a PF, even Lenkan, he was Faga Bonimbushi, so me who picks an elephant, I was Faka, if it was his car, I was Vigela, I won away, no petty Zanda. I would not call them as Mbappe. Mazimbabwe being a mama candidate in a triple C, Benga, Pagana, one who would have been living about the Rizano Pay, totally, totally. Because Lapua, I would not just notice, Lapua, even to those notice. Lapua, United Nations, Jaye, Tingalu, Tingene, they would pay a part of the United Nations, and to ask Metis Alapo. Tingalanji, United Nations, Lapo, years on Gene Salapo, Kube, Villing Abuans, the Gabay, the power and cool, and Pella Kube, Ravan Genela, who are cool. Kube abangenele abavotisayo ukuze izinto zihambe kahle kwande kokwenza lokho hayi zana iphefumeke yafaka kitchen ombuseni no PF kanti ihlala ngabantu idlala ngabantu lapho kulanto ekondayo
siyabingelela emsakazweni sifinyelela abalaleli bomsakazo kuyadanisa kakhulu into eyenziwa ekhaya eZimbabwe ukuthi abo sengezochabangu abokhaliphane phugeni kwelabanjwa wase bathengwa izandla badla imali bathulile manje bathi baya kukhetho likhandwe yibo nje imbumbayo yokhetho so kodwa unembeza lwabo kumbe ukukhala kwabantu beZimbabwe uzabalandela ngoba izano kwalesi mayisi yakukhetho izitshela ukuthi izashaya ibhuqe konke izitshela ukuthi abantu bayayithanda akula muntu othanda izano bakhohlisa ubani izano abantu beZimbabwe baphuma kuyokudala eminyakeni edlule eminingi kakhulu more than 25 years ago abantu bawasupporta khona izano akula muntu ongasupporta ukuhlupheka abantu lokwabo usabona ayikho into ebambeka abayenzayo beizano phephalo bale history imbali yokubulala abantu zonke izikhulumeli zezano abakhulume bezichaya isifuba ngokuthi bayabulala abantu siyavuma hayi ukuthi baphakamisa abantu beZimbabwe maye abantu beZimbabwe bengazi ukuthi ngaba besazi ngaba ke la nje uSmith wabusa kuze kube imanje kumbe even uma umuntu ubhekisile fry ihlo lezibubu uyabona lo mgaba wengcono kancane kulalo khona hayi kodwa ngaze ngibone into enje ezani Nkosi yami uNkulunkulu ngiyokhuluma nina abantu beZimbabwe bekhululeke bekhululeke emaketane nezano bese kumele bonke abantu bevuke nje bemestaradeni bethi hayi izano ayisibulale sonke ngoba sikhathele ngumbuso wezano siyabona
sinibone ngegqumqum
Yeah, ngibingelele emsakazweni. Bantu bakwethu singabantu bakulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esaba nalo ilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe. Ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba yi-opposition ufuna ukugombela kwesakhe, ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'ngxoshungxoshe ezinje. Yingoba labo esithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona nengane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana baseZimbabwe baphila njani ezilongibona into zabo zibahambela kahle okuningi lokuningi lokhu abanandaba nakho ngikusho lokhu ngoba adlulile ama-election manje bekhuluma manje bathule abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izano simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi ngempela ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka-2028 lapho sekuvota. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka, kodwa abantu bebelokhu bephethe emlonyeni. Hhayi, bukhuluma kakhulu, bakhuluma kakhulu, too much, bande kakhulu emlonyeni. Ama-actions iwona afunakalayo. I-ZANU-PF ifuna ukukhishwa ngevoti, ifuna ukukhishwa nge-action. So into ekhona la ukuthi uChamisa kufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela beyindoda, aqina beyindoda mpela. Uma ngabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse, naye angakazafi, makaqina beyindoda.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umeli weMelika kunhlanganiso yomanyano omhlaba e-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi ilizwe lakhe lisola kakhulu ukusetshenziswa kwama-missile i-North Korea eyaphosa ama-missile awe-Space Launch Vehicle SLV mhlaka-21 nalinyanga isephula izinqumo ze-UN Security Council. Ngelanga elalandelayo yaphinda njalo yaphosa elinye ibhomba phezu kokuphosa ama-missile ama-SLV amathathu lonyaka. I-North Korea isiphose ama-missile angama-20 last year galulunye emkhathini. U-ambassador Thomas Greenfield ekhuluma emhlanganweni ye-UN Security Council kusikhatshana esanda kwedlula uthe sekubonakale njalo i-satellite ye-North Korea ehlolisisayo emkhathini. Welekelele esithi i-North Korea izama ukuthuthukisa izikhali zayo ezama-nuclear weapon ngokwephula izinqumo ze-UN ithumela amabhomba ayo emkhathini. Lokhu kuyinto engalunganga efakwa makhelwane baleli lizwe kanye labanye engozini. Welekelele njalo esithi i-North Korea ayihloniphi i-Council yezomvikela le, njalo indlela abazaphatha ngayo lolu daba yiyo ezaveza ukuthi bayinhlanganiso enjani. Kodwa amalunga amabili alikhansili athi Russia leChina awafuni ukusola lokho. I-Russia yaqhelisa ubudlelwano bayo le-North Korea kwezebutho. Umongameli walelo lizwe uMnumzana Putin wazikhulumela ngamazwi akhe esithi ubudlelwano lobo bugoqela ukuphathisa i-North Korea ukuthi yakhe amanye ama-satellite afana lethunyelwe emkhathini ngeviki edluleyo. Njalo imibiko iveza ukuthi i-North Korea isiphe i-Russia izikhali eziningi ezizasetshenziswa ukusekela i-Russia empini le-Ukraine. Kufanele kuhlalwe kangaki i-Russia le-China zingakabambisani labanye ekukhuthazeni i-North Korea ukuthi ichiyane lenhlelo zokwakha izikhali zokubhidlisa kanye lamabhomba. Wengezelele sithi iMelika iqhubekela phambili ukukhuthaza ukukhulumisana le-North Korea okukhululekileyo. I-North Korea iyenelisa ukuzikhethela isikhathi kanye lokuthi inkulumo igxile kukuphi, kodwa kufanele izikhethele ukuthi kube lokukhulumisana. Ukhuthaze njalo ukuthi i-Council ikhulume ngalizwi linye ikhuthaza i-North Korea ukuthi ike ime ukwengezelela izikhali, kodwa iqale ukwengezelela ukudla ekugcinela abantu bayo abaqhubekela phambili besifa ngendlala, njalo bekhangelane lobunzima bezomnotho, njalo iyamukele usizo lwe-United Nations. I-North Korea kufanele ivume ukukhulumisana lamanye amazwe, njalo yenze indima yayo ekuvikelweni kokuthula lokuvikeleka kwamazwe omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwebhajethi olwethulwe izolo alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Umanisipala ngiyaxolisa izakhamizi zeGulatini esiqintini seMadobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo ukubalisa ukuswela amagagasi encingo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye, kodwa silazo ke nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngu Chris Gandhi.